Into le ekhulunywa ngegold card ingathiwa i-replacer i-EB5 into entsha. So kwakathesi siyabe sesiphongumelela nje sizwe ukuthi ama-details athini. Ngoba siyakwazi ukuthi i-EB5 ibi ile minimum ye-million dollars plus 10 employees. And kwakumele kunikwe 10,000 ama-visa angkhona by Congress. And ewe 3,000 of the 10,000 ayefanele niwe ababe nika ethiwa yona i-high economic investment or ama-companies or abantu ababuya lama-companies ainvesta in high-tech science lokunjalo njalo ongathiwa kuyenza izinto eze-AI le the future but kathesi akukachasisi ukuthi i-5 million le-gold card abantu ababelethwa lapha are they going to be vetted Congress yini or baphongunikwa i-gold card yona le bengena. Okunye i-EB5 ubumelela 5 years ukuthi ube yi-citizen uhlala lapha as an EB5 holder. But kathesi i-gold card le 5 million asikwazi nje and u-President Trump yena uthi kuzabe kuncedisa ukubhadala izikweleti ezedeficit ye-America kathesi ezifika ku-$37 trillion. I-10 million visas at 5 million every year uthi yena kuyabe kuncedisa to pay down izikweleti from the government. Vele these measures eziyenzwa ngamanye ama-country anjenge-Greece, Malta, Belize, lama-European countries abo-Netherlands for investors. Ma wena ole nkomponi yakho ufuna ukuzo investor in America or anywhere in the world akhona ama golden visas. So hayi okuchiyana ikuphunguka hi the monetary amount ngoba in most countries abo kuma 300,000 500,000 less than a million. Siyakwazi ukuthi umnumzana Trump he is all about making America great again and ukuthi everything should be focused and initiated to benefit i-America. Sake sabona in 2021 i-EB5 babe sithi ama problems angkhona it was hard to trace ukuthi ababe nikezwa lawa ma visa from overseas. Abaningi bangkhona babe ngakwanisi ukuthi babaveze ukuthi bavela ngapi ukuthi imali zangkhona zivela kuphi. So kathesi i-5 million hayi uyabusa le mali engathiwa is more than that ukuthi bakunike yona leyo visa. Ngiyabonga msakazi.